Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 27 Phalakazi 2018 ngokhiphs Dube. Endabeni zethu lamhlanje abathengisa amafutha ezimoto angudlu bathi uyaqhela umkhankaso umkambo wokuthengisa ipetrolo lamanye amafutha isitha. Inkokeli yenhlanganiso ezimela amalungelo abantwana zenza umhlangano wokukhuthaza ukuphulwa kwemithetho evikela abantwana ngesiphangifangi. Yina ngelithi kusobala ukuthi uhulumende wehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abathengisa amafutha ezimoto angudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetrolo lamanye amafutha ensitha. Loba nje kusobala ukuthi indwendwe lokho ziqhela emagalajini emadolobheni lemaphandleni lapho kumele kutholakale khona amafutha la. Abathengisa ensitha bathi bayatshaya imali okumangalisayo kulezi nsuku. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukutholakala kwamafutha ezimota lokhe kusiya kusiba nzima njalo abaningi sebeze belala belindele ukuthi mhlawumbe engafika bengekho. Kuyo yonke le ingxabangxoza bakhona asebethole ithuba lokwenza imali ngokuthengisa lamafutha okungekho emthethweni ngentengo ephezulu kulaleyo etholakala emagalajini. Umnumzana Emeritus Chagurwa yena uncoma abathengisa lawa amafutha ethi bayaphathisa ikakhulu nxa umuntu esephelelwe njalo ejahile.
The black market has been assisting us. Izolo besihamba singela mali singela fuel. Sesistranded ukuthi senze njani. Sahlangana labantu bethengisa ekhoneni ku 6th Avenue la ku Main Street. Sathaba. Sathenga sibili at 17 rand a liter. It helped us even kudura but sibona kungcono ukuthi sithenge ukuthi sibe stranded singabi le fuel. And then ngale bathengisa 22 pound kwezinye indawo e black market i 5 liters ye fuel. In as much as kubuhlungu ukukhipha imali engako kodwa nxa sustranded abangasela choice so i black market kethi bengayipromoter sibili ba kube nama outlets amaningi ngithemba iprice ngaba competitive price yehle abantu beqala ukuthola ifeli kuhle kunokuthi abantu bakhe sidubeka silayina 2 days simelele ifuel.
Umnumzana Sipho Sibanda uthi udubo lwamafutha luzaba nzima ukuluqeda njengoba solubangwa ngamandla ngabantu asebefuna ukuthola inzuzo ephezulu ngokuthenga bethengisele abanye. Ngokho-ke kuqakathekile ukuthi kube lo mthetho obopha abatholakale bethengisa ngudlu.
Ifuweli udubo lwayo hayi kuzaba nzima ukuthi phele because vele lathi abantu yithi esesizikhozelayo lokhu because almost every day ifuel iyabuya emagaraji and then you'll see the same cars yiba babe bakuqueue and the next thing yona liyana the same fuel eyabe siyithethe emagaraji yesilanda ukuyayithengisa ema-black market. Ungakhangela ubone ifuel is something like i-diesel $32 to $40 per liter which is something like $7 per liter and then ku-black market we are actually $20. So those people they are making a killing at almost 5 liters, every 5 liters, who profit at $13. So what I get is who wins that one. Kabang won in Ghana when it's 200 liters per day, which means again we saw that the black market will be there, is there to stay. I in doubt. Ngaphandle i-government yona layo ingafaka umthetho ukuthi umuntu engabanjwa ethengisa ifuel because the bottom line is umthetho.
Ukuswelakala kwemisebenzi ngokunye okubangela ukuthi abantu badinge indlela ezithize zokuphandela imuli zabo kutsho umnumzana Thabani Moyo okulumsebenzi.
Hayi isimoto sesikhona vele usebenza ngakhona kokukhona lawo. Ngoba nxa ukukhona lapho uyithola khona ifuel lawo usuyithengisa khona apha ngezigubhu ambona anthu akungcono. So thina lathi bakhona basiphayo ngezindaweni zethu siyangena ngena lathi lapho sesikwanisa ukungena khona. Hayi siyayithola sivele ifuel. Siyayithola ifuel hayi yabiyabitheka xa nje sesiyingenisa lathi khona apha abantu bahlala vele bezifuna vele izigubhu zonezo. Ngoba emagarajini lapho kuyafiwa. Kuyafiwa vele emagarajini ukuthi uyithole wena ifuel. Usuka kube nzima kodwa thina sesile ndlela zethu. Ukuthi siyithole ifuel so singavele siyithole lathi sesiyidlulisela phambili kwabanye ababeyifuna and bahlala beyifuna futhi isikhathi sonke akula msebenzi phela futhi so indlela yokuthi le uyakuyithole la uthi wenza amadira akho lawe kuphume something for abantwana hayi kufanele uyizame la so thina khonokho yikho kuyabe kungani kuyabe kufeed abantwana so siyaqhubekela phambili ngakho osikwenzayo
abanye abakhulume le studio 7 kodwa bala ukuthi bezwakale bekhuluma emoyeni bathi bona amafutha lawa athengiswa ngudlu emagalajini nxa abantu sebelele njalo akula muntu ongakubona kusenzakala kumbe akumise. Bathi laba bantu basebenza ndawonye lamagalaji babe sebesiyawathengisa amafutha la ngudlu ngoba ngaleyo ndlela bethola inzuzo ephezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lifika siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umsekeli kamongameli uRetired General Constantina Chiwenga uthi odokotela abakhalale umsebenzi bephula umthetho ngakho ke bamiswe umsebenzi wesikhatshana ukwenzela ukubajezisa ngalokhu abakwenzileyo. Uchiwe nga wethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi ekhuluma labameli bamadokotela la njalo leziphathamandla zenkampani yeNetfarm ethenga amaphilisi lemitshina esetshenziswa ezibhedlela zikahulumende. Odokotela esikhulume labo bathe uhulumende kakhulumi iqiniso ngokumele kusetshenziswe ezibhedlela. Bathe amaphilisi abatshengiswe yiNetfarm sokwadlula isikhathi sokuthi asetshenziswe ngakho ke akukho okutsha okuthengwa nguhulumende. Odokotela abakhalala umsebenzi bafuna ukuthi uhulumende athenge imitshina amaphilisi lokunye okumele kusetshenziswe ezibhedlela bahlawulwe iholo ngamadola hatshi ama-bond notes lama-RTGS lokunye okunenginengi. Bathi ababuyele emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lodokotela Elopis Banda incwadi kwezempilakahle.
Ukumiswa kwabantu umsebenzi abantu besezibhedlela kuyahlupha ngenxa yokuthi amadokotela asebenza ngama-stages. Kulama-junior azathi ukuthi wena ibizo lakho ngubani umkhuhlane wakho yuphi angakwazi ukuthi umkhuhlane wakho nguphi sesithi hayi ingcitshi nguzibani emqhubele kulowo zibani uzibani loyo ngehlukileka la ethi hayi i-consultant nguzibani. Manje ungasuspend amadokotela i-chain yonke leyo iyaphambaniseka akuncedi muntu.
Kumele-ke kwenziweni-ke lapha dokotela Sibanda?
Okuqakathekileyo ukuthi amadokotela la bazwisise izikhalazo zabo bazibone ukuthi bangazisebenza njani lezo zikhalazo ngoba asizo zikhalazo zamahlayana ngoba lizwile njalo abantu abanye asebengena futhi ekumastrike onalawo zibambela i-economy ikakhulu. Imali abayiholayo isilutshwana kulalokho ebiyikho khona izolo. Intengo isiphezulu kakhulu kulapho okulohlupho khona.
Uhulumende ukhala lapha-ke Dr. Sibanda ukuthi kala madola ukuthi ababhadale pho manje udaba lolo luzaphela nxa kunjalo.
Luhlupho ngoba yikho ekutsho ukuthi i-economy aluba i-economy ibingayi-improve then imali ke izazukazakala. Angiqondi ukuthi bakhalele ukuthi bekubhadale ngamadola kodwa babeqalele ukuthi bagadibhale ngemali eyenelisa ukuthi bethenge lokho abakuthengayo njengabantu bethu. Uhlupho ezizaba lalo kakhulu yikuthi abafana bonke labo ukuthi abasuspendiwe kade ezabasasebenza abasala muntu abamsebenzelayo sebeyadinga umsebenzi kwamanye amazwe behambe. Abantu bonke abafundiswa isikhathi eside kangaka uyaqalisa nini futhi ukubafundisa ama 10-15 years of training usiqalisela phansi so kuzalimaza i-healthcare kakhulu khonokho.
Siyabona uhulumendeni uthi phela lokhu ke abakwenzileyo kungazani ngakho emthethweni kambe ukuze kube semthethweni kumele benzeni odokotela la?
I-strike kayizange ibe semthethweni noma nini. Into efanele ube khona ukuthi umqhatshwa nomqhatshi bahlale phansi bekhulumisane ukuthi hayi uhlupho lwami yilolo olwakho yilolo manje kukhanya ukuthi kabakhulumisani kabazwanani khonapho phakathi kwabo uhulumeni uthi kala mali labana bathi bafuna imali kabadinga indlela ephakathi ukuthi manje njengoba imali ingekho singadingani singasebenzisani okunye okungalinceda ukuthi siqhubekele phambili ukuthi lolo lo azwisise omunye ukuthi isikhalazo sakhe yisiphi esikahulumeni isikalamali esabamadokotela ukuthi imali ilutshwana lokuthi ezibhedlela izinto abazisebenzisayo lazo sezilutshwana
siyabona njalo uhulumeni uthi kumele ukuthi nxa bengaphenduka odokotela laba kuthathwe lokho kuthiwa yi-disciplinary action ukuthi bajeziswe sibili kambe kungabe kuyindlela eyiyo yini uhulumende ayenza ngayo khonokho
uhulumende uqatshe abantu abaningi phela kaqatshe madokotela wonke wodwa ngakho nxa kuyukuthi sekonakele olunye ulutho engayekelela ukuthatha izijeziso lezo bonke abantu fawuda nganamadokotela lawa yekele so i-disciplinary action ifanele ibe khona ukuthi abanganani yikho okungahlupha kodwa kuba khona ifanele ibe khona otherwise ungakhathazi i-system yonke nje
uyisiphi isixwayiso ongasinika uhulumende ukuthi abambe njani udabala
okokuqala ukuthi kabazame ukuzwisisana la madokotela ukuthi inhlupho zalo kubuyiziphi bazame njalo ukuthi behambe ezibhedlela bebone ukuthi kwenzakalani ukuthi la madokotela kuhamba amanga yini kumbe kaqambi maka
udokotela Elopis Banda ingcwethi kwezempilakahle sixoxelaye eseHarare
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Inkokeli yenhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana ziyenze umhlangano ukukhuthaza ukuguqula kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi kuqedwe udubo olubikwa solubhakhile eZimbabwe olokwendisa abantwana besasebancane. Intatha lezindaba yethu uMakpita Ntambe usethulela lolu daba.
Lo mhlangano ocuqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, ZNCWC, bemanyene labe Southern African Parliamentary Support Network Trust, iSAPST. Umnumzana Maxim Murangwani owenhlanganiso yeZNCWC obekhona emhlanganweni lo uthi injongo bekuyikukhuthazana ukusebenzelana kwinhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana lababumba imithetho abedalele ePhalamende.
Umhlangano lo usibelayo ngoba sesinandelele ukuthi inhlanganiso ezimele zizodwa ezincedisa abantwana azenenisi ukuthi sikhangele sikhulumisane lePhalamende of Zimbabwe ukuthi behambise izikhalazo zabo. So mhlangano unjengoba parties ukuthi bengenza njani ukuze bakhulumisane lePhalamende of Zimbabwe behambise izikhalazo zabo.
Unkosazana Kudzai Khosa olwela amalungelo abantwana ekade esemhlanganweni munye uthi ukuhlukuluza kwabantwana sokubhahe kakhulu udubo olukhulu luyikwendiswa kwabantwana besesebancane osokudinga ukuthi umthetho ungenele.
Sifuna ukuthi imthetho ichinjwe ukuze abantu amankazana abaphansi kwe 18 years bengangeni into ama marriages. Kucace kuhle ukuze ukuthi sivikele abantwana bethu. Udubo wangkhona inani abantwana abangene kwama marriages basabancane ikhulu kakhulu kodwa nxa sifuna ukukhuluma nabashintshi umthetho ukuthi bashintshe umthetho lo ukuze sivikele abantwana bethu.
Umnumzana Murungweni uthi bazakhweza lolu daba kudalela ePhalamende ngenyanga ezayo bekhangela inkinga zonke hatshi ezomendo kuphela.
Yesikhangela izinto eziningi ezihlangana labantwana, izinto zokuthi abantwana bayinde basesebancane, abanye abantwana balama-birth certificate, abanye abantwana abaye esikoleni bayaxotshwa esikoleni. So besikhangela ukuthi thina ukuthi singayenza njani ukwenza ukuthi iParliament yethu ilungise imithetho ukwenza ukuthi abantwana bengaxotshwa esikoleni, abantwana wonke umntwana abe le-birth certificate, lokuthi singayenza iziphi indlela esingayenza ukuthi iParliament yethu ibiphangise ngokusheshe ukulungisa leyo mthetho efuzile ilungiswe.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, umfundisi Taylor Nyanete, uthi ama-statistics akhomba ukuba udubo lokwendiswa kwabantwana lokhe luqonga, njalo bafuna ukuthi kulungisizwe umthetho ikakhulu owe-Child Protection Act ngesiphangiphangi. Unkosazana Farira Ngumbonzwana wenhlanganiso ye-Rosario Memorial Trust eShamba nakoMurewa emaphandleni abasebenzela enzikini yesabelo esibhahelo ludubo, njalo besebenzelana lamankazana ezikolo, uthi sebebumba amaklabhu okukhuthazana abizwa ngokuthi ngama-Girl Champion Clubs. Lomhlangano ungenwe ngabehlanganiso ezigoqela iPlan International, World Vision, Rosario Trust, Scripture Union, Church Zimbabwe, Mangwende Orphanage yakuMurewa, Shamarebana Sikana le Action Aid lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ulaptop namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sixoxa labesifazana ngekhefu yakhisimusi. Le iStudio 7 lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wathi zikhangele ezivela kwabanye amazwe ngamafutshane. Wake waba ngumongameli wakwele Madagascar uAndre Rajoelina ukhangelelwe ukubuyela embusweni ngemva kokunqoba kukhetho lwe-runoff phakathi kwakhe lomunye njalo owake waba ngumongameli uMark Ravalomananana. URajoelina ubikwa edole isilinganiso sokungamajumi edlula amahlanu ekhulwini, 55% zamavoti. Iintatheli izindaba zakwele Sudan nazo sezimanyanele ezinye izisebenzi ekukhaleleni umsebenzi zithola urhulumente kamongameli Omar al-Bashir. Abenhlanganiso e-Sudanese Journalist Network bamanyanele labanye abakhonona ngokuqonga kwentengo lempahla lokudla elizweni ekuqaleni komnyaka ngomhla ka-19 Mbalakazi ngaphambilini kwekhisimusi. Inengi lithi kusobala ukuthi urhulumente uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe, kukanti-ke lokungavumi kwebandla le-MDC ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho yikho kubangela ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala kulo kusilela kwemali yamanye amazwe, amafutha ezimota, lama-bond notes, njalo labanye odokotela lababalisi begalala umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Sicelo Mpofu, wayengumgcini sihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT, endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association neZimbabwe Congress of Trade Unions, onguye osungula lingxoxo.
Umnyaka esikhanyathi uphethe ngendlela ezinzima abantu izakhamizi eziphatheke kubi, abantu beZimbabwe behlukuluzekile. Sikhuluma kade kathesi abantu besemalayini, akula mapetrol, akula mali emabhenki, intengo zezinto ziyakhwela, nokuthi kade sisebenzisa malini ukuthi uthenge ama-price akhola zonke insuku. So kuyadingisa ukuthi hhayi insuku azidlula. Ngase sikhangeleke ukuthi umnyaka ozayo siya kiyo siya ngani. Kathesi ngikhuluma kande lizananzeka kule bhajethi elethiweyo ngumthuli incube uminista wezemali kumboze notho. Ungananzeka kuleyo bhajethi kulezinto eziningi ezinanzeleleyo kunembolo ngathi vele yakho isikhomba indawo. Okokuqala, ihlobo likahulumende esilalo dinga lapho e-ZANU-PF i-denial abavume ukuthi i-bond note le-US dollar akulingani, kodwa bona bathi kuyalingana. Yipho i-number one. Bangaqhubeka beyaleyo attitude beyaleyo mbono asiyindawo. Okwesibili, sile mthetho esibona ngathina iyaxotha abantu, kathi sibathi bona iZimbabwe is open for business. Kodwa ungakhangela kuhle lo mthetho le-Indigenization Act, kambe libona ngathi ukhona umuntu olengqondo ongakuyezo letha imali yakhe ezofaka imali yakhe entweni ebona ukuthi izadliwa ngumuntu enaso uzayidle esehlenika lo mntu. So sile mthetho eminingi, sile mthetho njengabo ayipekalehlukuluza abantu, eyenza labala abantu abafuna ukubana bezoinvesta lapha eZimbabwe besala. So ke esingakutsho yikuthi hayi uhulumende weZimbabwe kumbe weZANU-PF owakhathi esiyehlulekile ukhanya ungathibili kalampeni ngohlobo esilalo eZimbabwe.
Nomzana Mpofu, kuyini elikubonayo khona ngapho enkaya?
Ha, kunzima.
ezitolo ngathi ukuthi indlela ezisebenza zikhona kodwa ke imali yokuthi sizithenge ayikho sezikwalokho sesilandi kuyasebenza i-business ka-23 izinto zakhwela ngakunika i-example isinkwa sesisithenga vele sikhele sidolasi sesiyafika i-christmas kwamanye amasofthule zifiyisidona kwamanye amasofthula 80 ungakhangela ithiweli vele emagarajini esinawo namagaraji amalutshwane ngempilo enkayi le-cose ayikho ukudla akukho okunjengamabezi into okuthiwa yimali akhaya ayikhesi emakhaya enzima kusebenzisa yona i-ecocas i-ecocas futhi yena umsukunyile futhi uphinde wa-introduca kuthiwa yi-2000 i-2000 yanana ithatha kuyena lowo muntu ozize khonoko okuncane esithi zama ukuphisa ngomuza yena ibe ngikhangela kumnyaka lowo obuyayo nxa kungaqhubeka kunje kufana nokuthi inkalakathe sineke inkalakathe edura wona okuthi uzama ukubona okungale kwangikhona ungakubona okuyingozi futhi ungakwazi ukuthi lanxa kungazama ukuthi yothi ngeqele ngalo wangkhona uyewela kwelinye iliwa elinye.
Mnumzana Sibindi, siyananzelela ukuthi kulo hlupho njalo kuzisebenzi sabona i-ZCTU likhalala umsebenzi libotshwa, siyabona odokotela bakhalele njalo umsebenzi lababalisi bathi mhlawumbe abasoze baye ezikolo zivulwa nxa izikhalazo zabo zingahlolisiswanga nguhulumende. Kubona kusenzakalani lapho?
Ngiyananzela sibithi nxa uhulumende engalalela engavulanga indlebe walalela ukuthi usebenze sithini singafike esigabeni sokuthi kuluminyaka esingena kiyo sikuli lizwe lithule. Ihola abantu lime ndawonye aliyindawo. Ikubona ngathesi amadokotela esesitona sefuna ukuthi baholiswe ngemali yemzini i-US dollar. And ba-right abaronga. Ungananzela i-ZCTU ngikhumbula vele ngale movie isebenzi. Zabe zakutshela ukuthi impendulo yale lizwe ukuthi siholiswe nge-US dollar. Singakhotha futhi abantu abaningi ngathesikhuluma kanje. Lezi zisebenzi sasuke emsebenzi eziku-informal sector. Labo yizisebenzi phela ngoba owenze zangena ngale ukuthi imisebenzi yaphela ngayo. Bona abantu ngathesikhala kungasela i-hard cash esiyimali ebambekayo. Ngithi ngithi amathebelo okumenzela i-cockage, ngithi ngithi ibhanana i-cockage, besithi ngakuba le mali undaba aqhubeke eziphilise. So kuza kuye sike sibangeni sokuthi umnyaka esiyakiwa amatitsha nje besiyaza khala umsebenzi, odokotela vele selukhalalile. Ngibona izisebenzi zokuzijoyina, labona abantu abasekhuluma ngabo aku-informal sector, bazajoyina labo ngoba kanti phela baphila njani nxa ibali ngasekho. So sibona ngathi impendulo lapha ekhona ukuthi uhulumende kaze ehlise avume ukuthi i-bond le yusa kulingana. And ngakule ndlela masinye abahle bakulungise lokho. Babona imali ye-bond njengoba kwakungathi ingqondo le iyalethwa nguminista uMthuli Ncube ukuthi i-bond iphume. Yimpendulo. Ingaqhubeka ikhona ngibona sibili lapha kusiba lenye insumansumane yendaba esabeka kulumnyaka ozayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mpofu.
Izakhamuzi emakhaya kunzima. Emakhaya lapha abantu abaningi baphila kakhokhonokho okuthengisengisa nxa yokuthi lima amatematis ebethengisa wona amatematis nxa elima imbhidi ayethengisa yona imbhidi. Abanye bayenza lokho kuthiwa kukorokoza lokho kudilisa. But kuyafanana noma umuntu okhona waze athole imali ibe ngengakanani izinto ngale mashobhisi abezikhona. Nxa ungathi sithi ufuna inkomo umfana usakhulu uthi ufuna inkomo ngethemba lokuthi vele inkomo yakhona noma ngebhonot iyake ubuthame edu round 1000 nxa ku-US dollar ikhulumeleni engiyazo fona ama-600 US dollar ekayikho. Ngahamba kokukhokhe nxa usiyadingisiwe ungasuke uthole i-US dollar awulayini u-110 but singaba le-bond note uyazi ungalayina even 6 or 7 hours ekulanelisiwe i-economy phela sonto ukuthi ungapho kuvuke ekuseni futhi mina ngizalungisisa i-economy kumele u-consult kwenza ukuthi ivumela nabanye abantu abavele bele mali kuyala lokho kusiya phambili ongumnyanga njengomuntu osemakhaya ongumnyanga wemakhaya uzala lokho engumnyanga endala asayizini
ungasigqibelala ingxoxo umnumzana Sibindi.
Okungenziwa ukuthi uhulumende kazehlise ahloniphe inkundla yana esivele ekhona okuthiwa yi-Tripartite Negotiating Forum engenisa uhulumende ingenisa abaqhathi ingenise lezi sebenzi inkundla leyana engayihlonipha ibize ayithola amacebo kibo kuthi lokho abaza kusuggesta bakuvumelane uhulumende akuhloniphe. Ngibona ngathi ngenza njalo kuzabe zokutshengisa usiyanga njengoba umbazi esitsho ekhuluma yi-consultation. Lo hulumende ongafuna ukukonsulta ofuna ukuzenzela into yedwa. Ngibona ngathi xa engakwenzanga lokho kayindawo abiza ama-stakeholders zonke akonsulte abalalele athathe izifiso zabo ilizwe elengqayiphosi lingaba ngcono liqhubekele lisiya phambili.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions. Ubekhuluma endawonye lomnumzana Sicelo Mpofu, wayengumgcinisihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT. Belo sithandekile emhlanga weStudio 7. Ha
Abantu abaningi emaphandleni bakhala ngendlala eZimbabwe besithi izulu kalikani lonyaka. Njalo kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka elizweni ngomnyaka ozayo. Abakhulume lomsakazo weStudio 7 namhla bathe kuzaba lokugedla kwamazinyo ngomnyaka ozayo. Kodwa ke abasekela ibandla elibusayo bathi isimo somnotho silakho ukuguquka ngoba uhulumende uselendlelo ezokuthuthukisa. Ake sizwe besethula abakucabangayo ngokwenzakala elizweni.
Igama lami siMkhula Ncube. Ngihlala esigabeni seGandangula, uDalura Ward 19, eLupane. Ngomumo okhona kunyaka ozayo ngombono wami, hayi izinto zizabe lokho zisanda ngokoma. Ngoba sikhuluma kunjana nje sidlale ikhisimusi kanzima kungalalutho elemuli ngokudura kwezinto. Yikho kumbono wami ngibona ukuthi ukuqala komnyaka omutsha kuzakoma yonke into. Abantu sibili abazathwala nzima kakhulu ngoba akutshengisi lokuthi kuzakuba lokutshintsha. Umbuso lokhona uyatshengisa njalo ukuthi abantu kabawufundi umbuso okhona. Lokho babekukhethile akusazanga kwaba khona. Yikho ke hayi umzima kukhona sibili. Ula kuchinta lutho ibunzima kuphele siza kuqala kunyaka omutsha. Ngiyabonga.
Ye mina igama lami ngo Believe Gawule ngofuma senator Tshelojo ililunga le executive ye province ye Zanu PF Matabele North Province. Ye umnyaka lo obuyayo 2019 ngikhangelele ngibona ngani uzaba ngumnyaka olendlala ngoba izulu likhanya lingani kalikho. Singazi njalo kumbe mhlawumbe kuzadinda kodwa ngikhangele ukuthi inqeshi zaba lendlala ukuthi uhulumende kumele alungiselele ukuthi asize abantu phakathi kwendlala engaka. Ngitsho lezifuyo ngoba njalo ngathi sinjeke izifuyo ziyachuba kathesi kunje abantu lakwele ndlala sithi yaqala ukuthi izulu lona liyakhanya nje izulu alikho. Njalo kodwa ngikhangelele ukuthi umumo wezinto uzaguquka ngokuhamba kwezikhathi ngokuhlela kwahulumende inhlelo zakhe zokuletha inguquko emumeni wesimiso somkhonomi welizwe. Ngikhangelele ilizwe izindlela lokhu zisiba ngcono ngemva kobunzima isike sahlangana labo lokhu. Ngifisela abantu betsholotsho abantu beZimbabwe abantu bakithi abasendaweni ezijene ukuzizwe kumagumbi amane omhlaba umnyaka omutsha omuhle lempilo enhle lengqubela phambili enhle lentuthuko umnyaka ka-2019 inkosi ingani ingasibusisa sonke inkosi ibusisele lizwe lethu leZimbabwe. Ngiyabonga.
Mina igama nguPrince Nube. Ngibona umnyaka lo ka-2019 ngani uza nobunzima ngoba isomiso sikhanya sikhona njengabadala emakhaya lapha abanye ngabanganabantwana basemazweni baziphilela nje ngokuthi balime bephile ngakhonokho ababulimileyo bakuthole emasimini. So malo isomiso sesiwoma sinje ongathi kuzoba nobunzima mpela obukhulu plus nanku lebhondi leleyilo uhulumende njengoba engasithembisi lutho umehluko wokuthi kumbe ngaba khona umehlukonyana angasisiza ngawo ukuthuthukisa ilizwe.
Benkomo ngithanda ukuthi nje abantu nje singaziphatha kahle until kufike lo nyaka esesiyakiwo lo sifike singabaphephileyo singabikho into esibazalisayo kulabo abafowethu abasezindleleni bahambe nabo egama lenkosi bakhokhelele singabikho into ezimbi ezenzakalayo kiwo. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abethule abakucabangayo kumsakazo weStudio 7. Nxa ufisa ukusethulela okucabangayo ngomnyaka ozayo sicela usithumezele umlazelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo James Marabini singakehlukane zulukandaba othi sibone indaba kade sikhokhela namhlanje. Abathengisa amafutha ezimota ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha ensida.
iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe, kwanti-ke lokungavumi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho owenziwa libandla le-MDC. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalelisa wonke ebusidube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.